bebetabela bethuka betshengisela bekhala ngokuthi inhlanganiso yeSADC ingasekeli uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa ekuceleni ukuthi izijezo zomnotho ezethuswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF ngamazwe athuthukileyo zesulwe. UNkosazana Nontokozo Malaba uthi izijezo zomnotho zingesulwa kuze kulungiswe ilizwe.
Ngilapha eTanzania embassy yes khona lathi in solidarity lokuthi ama sanctions kawahlali kuyinto esingayifuniyo elizweni ngoba ilimaza ilizwe kakhulu, but sesibone kuyinto eqakathekileyo ukuthi ama-sanctions awahlali until kube lama-political reforms azavumela ukuthi ama-parties wonke manje kube le-rule of law. Abantu babali bafola imali encane kakhulu yesabisayo engakwanisi lokuyathenga isinkwa, engakwanisi lokuyahambisa abantwana ezikolo. Kuyini lokhu? Ama-sanctions kawahlali.
UMnumzana Asifa Chihoko uthi umongameli John Magufuli leSADC yakhe bazehlulekela ngokusekela uhulumende weZimbabwe.
Sithi iZANU-PF is failed ama-anti-sanctions. Kwafanele walungise into ekhaya, wanike abantu beIstwana. The whole world, we need the ZANU-PF to reform and realign the constitution of Zimbabwe. Sithi lapha amaZimbabwe eTanzania embassy sithi ama-sanctions angathi uMagufuli ilo kuze i-strategic yakhe wayenzayo itotal has lost his dignity on Africa.
Iningi lithi akula zijezo zomnotho ezethuswa eleZimbabwe, njalo okuhluphayo kubangelwa ikwehluleka kwebandla leZANU-PF ukubusa. Omunye wabo nguRumbi Chizambe.
Kwathiwa ama-sanctions abuya lomgabe ngokungakwanisi ukuhlala labanye, ukukhuluma labanye kuhle, lokungakwanisi ukubusa kwakhe, yikho kwenza ukuthi sibe lama-sanctions. Pho lawa ama-sanctions okuthiwa abantu bedemonstrate against ngama-sanctions bani, njalo angena nini njani? Thina silo Mnangagwa for 2 years akazange asitshele ukuthi awakhe ama-sanctions aphuma kuhle. Yinto yiwumbuzo esilawo le.
Isiphathamandla sebandla leZapu eLondon uMnumzana Arthur Molefe ebekhona laye lokhu kutshengisela uthi kakuzwisisa ukuthi indaba yama-sanctions ibulala njani ilizwe.
Angasuswa njalo kayisiwo ma-sanctions okuthiwa ngama-sanctions ngoba kayisiwo ma-mandatory sanctions as far as I'm concerned, so kangikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Yikho-ke nxa sonke singademonstrate ukuthi sikwazi ukuthi ama-sanctions ayiwona iwaphi, then singazwisisa. Kodwa ngama-sanctions ayasuselwani oMnangagwa bengakalungisa ekhaya.
Abaqoqe lokhu kutshengisela banikeze ugwalo lwabo lwezikhalazo kummeli weTanzania eBhilitane ukuthi aluse kumongameli walelo lizwe kanye lamanye amazwe eSADC, njalo bathi izijezo zomnotho zingesulwa uhulumene kaMnangagwa azaguqule indlela abusa ngayo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.